Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 28 Mpalakazi 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. IZulu ebelimelele ngabaningi esabeleni seMathebeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezithiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnyaka ka 2024 usufike emaphethelweni kulokuxokozela kwezombusazwe. Abanye kubandla leZANU-PF sithumangameli Emmerson Mnangagwa kumele aqhubeke esembusweni isikhathi sakhe singaphela ngo 2028, njalo kulabaphikisayo abathi bakhahlanyezwa nguhulumende. Bakhala njalo ngokuthiya isikhundla kukamnumzana Nelson Chamisa owayekhokhela ibandla leCitizens Coalition for Change lokubotshwa kwamalunga ebandlaleli avalelwa esitokisini seremand prison okwesikhathi eside. Umlondolozi Ndlovu owe Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulamanye amalunga ebandla leZANU-PF aqhubekela phambili esithi uMnangagwa kumele abuse kungedlula umnyaka ka-2028, loba yena esithi usefuna ukuphumula. Bakhuluma udaba lolu emhlanganweni we-Annual National People's Conference lapho okwethulwa isinqumo sokuthi kumele aqhubekele phambili esembusweni. Baningi abakuphikisayo lokhu abathi sokumele ayigcine abazukulu ngoba akuvumi ukuba kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze ahlale embusweni. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira ukhuluma kabanzi ngokwenzakala kubandla leli.
We all know as a country that ever since the inception of the Second Republic, it has only been President Mnangagwa has been preaching peace, unity, love and tolerance.
Siyakwazi ukuba lonyaka lalokhe kwangena umongameli Mnangagwa ukhuthaza uthando lokubambana. Sabona abantu bebandla eliphikisayo belwisa umongameli, asizange sizwe abebandla eliphikisayo bekhuzana.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenziwa ngumnangagwa kulakho ukuphazamisa ukuthula eZimbabwe. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Mqondisi Maphosa ofundisa ezombusazwe ekolishini yemfundo yaphezulu eBindura University of Science Education.
Sesikhangela ke iZANU-PF ngokwayo izinto ezenzayo ebantwini, i-food aid iyabivela ebantwini yama-account emazweni iyabi distributwa ngama political affiliations.
Umnumzana Vusani Kumbo ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso ye Democracy Institute of Zimbabwe ubona solinye esithi lonyaka ilizwe libuyele emuva kundaba zokugcinwa kwesisekelo sombuso.
Lilandele futhi iziqondiso eliziphiwa ngama experts abantu abalolwazi lwalokho. Yiyo nje kuphela indlela yokuthi umnotho welizwe ungavuselele.
Lidonse nzima ibandla eliphikisayo ele-CCC lonyaka eladabuka phakathi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa waze wasuka esikhundleni esithi selisiqanjulwe libandla leZANU-PF. Owayedonsa intambo zombuso waleli bandla ngumnumzana Sengezo Chabangu owathi nguye unobhala jikelele walo, ngakho-ke wayenelungelo lokuxoshisa amalunga edayela ephalamende kanye lamakhansila. Wenza lokhu Santando lahle laba maninginiki ibandla le-CCC sokuxotshiswa amalunga edale lephalamende lamakhansila amaningi ngendlela abanye abathi uChabangu wayephathisana lebandla elibusisayo ebambisana losikhwica mfundo uHushman Ncube labanye bakhe. Okwamanje sekulamacele e-CCC akhokhelwa nguChabangu, umnumzana Jameson Timba loNcube. Unkosikazi Jacqueline Fande oligqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi kumele amabandla aphikisayo azinuke amakhwapha afunde amaphutha awo awenze lonyaka ukuze belungele ukhetho luka-2028.
Chabangu bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yi-opposition engamisana lo-ED ku-2028, kumbeni i-opposition yethu iyabe ilokhu isenza isiba weak.
Abalwela ilungelo loluntu bathi lokubotshwa kukaThimba labanye bakhe ngesikhathi bethakazelela usuku lwabatsha Day of the African Child eHarare kuveza ukuthi uhulumende kaMnangagwa kubekela phambili esephula amalungelo kaZulu ngoba isisekelo sombuso sivumela abantu ukuba benze imihlangano bekhululekile. Uthimba lamanye amalunga ebandla leli afika phosa amashumi ayisikhombisa bahlala e-remand prison inyanga ezinhlanu bemelele ukuthoniswa icala lokwenza umhlangano ongekho emthethweni njalo lelokutshotshozela udlakela ngesikhathi eleZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu owe Southern African Development Community Summit. Kulababotshelwa okufanayo abagoqela umnumzana Robson Jere okwenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe abanika ilungelo loluntu unkosazana Namatayi Gwegweza umnumzana Sane Ugwenzi labanye olandela ezombusazwe ezimele umnumzana Limkani Dube uthi
ngoba thina esihlukumezwa everyday siyabe silombono otshiyeneyo ngoba yithi esiaffectwayo so ukuthi omunye umuntu engabuye efuna ukusikhulumela on our behalf kuyabe kusimangalisa ukuthi how ngoba thina yithi sithona sihlukumezwa ngohulumende lo yithi sithona silandelwa ngohulumende lo so thina sikwazi ngcono
kuningi okunye kwabhekana nabantu bezimbabwe lonyaka okunye njalo yokubotshwa kwabo somabhizimusi umnumzana Moses Mpofu lo mnumzana Mike Chimombe abethezwa icala lokuba imali yokuthenga imbuzi phansi kohlelo lwe-Presidential Goat Pattern Scheme. Umnumzana Melu Sibanda osebenza lenhlanganiso elila ilungelo loluntu e-Transparency International uthi kusasele uhambo kundaba zokulwisana lenkohlakalo.
Benzi i-corruption but i-anti-corruption commission iyakhuluma nomlomo ukuthi izababamba iyenze ngathi iyasondela phakathi kwekesi iphinde yona ibuyele emva so which means abantu abaningi bane-corruption ngabantu bakuzano PF so that's why they sathwa ne-anti-corruption commission.
Sekusiya ekupheleni komnyaka idale lephalamende lapasisa i-private voluntary organizations amendment bill esathwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezithi zilakho ukuvalwa uma ziphikisana lohulumende. Idayile Senate lalo laphasa ibhili le eyahanjiswa kuMnangagwa yabiselwa njalo idayile i-House of Representatives ukwenzela ukuthi ifakwe ezinye iziqa ezizasele phandle ihanjiswe kumongameli. UMnangagwa uke watshela abazama ukulungisa udaba lokubhalwa kwezikwelede zeZimbabwe ukuthi ibhili le ilakho ukwenza ukuba ilizwe lilwisane lobukhohlakalo obunhlanganiso ezizimeleyo njalo lokwenziwa ngabanye abantu kanye lamakampani. Wodwa abalela ilungelo loluntu bathi ibhili le ingapasiswa ukuba ngumthetho welizwe ilakho ukwenza ukuncindezelwa uZulu ngamandla. Kodwa uhulumende uyakuphika lokhu sokusele insukwana nje ukuba kugqitshwe umnyaka ka-2024 uhulumende kaMnangagwa wethulele abalimi uhlelo lokusebenzisa amapulazi abo ukuboleka imali phansi kohlelo lwe-land tenure program. Abalimi abathola amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000 lapho waqala khona ukuthathelwa abamhlophe amapulazi kusabusa wayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe bathi lokhu kuzakwenza bethole imali yokulima amabele lokunye njalo leyokufuya inkomo, imbuzi, inkukhu lezinye izifuyo. Abalandela udaba lolu bathi akulalutho oluzafezwa phansi kohlelo lolu ngoba ngamaphepha nje la aphethelwa ngumoya azakwaliwa ngamabhanga amaningi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimnondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa kuwembula.
Lamlela ndwandwe.
Kweze emaphandleni izulu ebelimelele ngabaningi esabelweni seMatabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezitshiyeneyo eGwanda osekuchiye izakhamizi zikhala ezimathonsi. Izulu ebelilomoya omkhulu lidilize imizi lezikolo eGwanda North kwathi eGwanda South izulu elikhulu ligcwalise imifula eminingi kwabheka ibhasi ebichapha ibholoho ebelilamanzi amaningi. UAlbert Ncube usiphala ludaba.
Izakhamizi zithi loba bezilindele izulu ngamehlo abomvu zedukile ngendlela elinengayo kusukela kuviki edlulileyo. Izindlu zokufundela esikolo seDambashoko eGwanda North zibhidlizwe ngumoya omkhulu esigabeni lesi okubhidlikele ezinye izindlu zezakhamizi. Umnumzana Abraham Spendi oyisakhamuzi seDambashoko uthi kusasa abafundi balesi sikolo iluvilibane.
sokulomona kalomkhulu kakhulu yenzakalela esingasakwaziyo ukuthi mazivulwe izikolo abantwana kuzakwenzakala njani ngabo asisakwazi singabazali so lokuthi sikhangele ukuthi sizancedakala ngaphi asikwazi kwana izulu elikhulu lilomoya omkhulu kwathathwa yonke into lezindlu zamatitshala lazo zathathwa namaklasi athathwa so khona lapha idamba shoko ikhakhamela ukuthi kuyini okuza kwenzakala ngalesi sikolo
ukansela kwathu eGwanda North unkosikazi Zolibanzi Mpofu uthi umkhulu umonakalo odalela izulu leli ebelilomoya oyesabekayo.
Isikolo sedambashuku kuthethwe amazenge angu-32 awela kachana kuphume ama-asbest angu-16 hawa hahla hafa ekukhotheji kuphume isihloti sahle saphuma sawela kachana.
Ngaphandle kwesikolo uMampofu uthi minengi imizi edilizwe lizulu leli.
Then eDatata Village kulowo muzi kaGirls Nyathi kuphume amazenge awela kachana kwadilika umduli. Mhlanhla nje kuthe kuphuma amazenge khonapho yena wahle wangena ngaphansi kombheda ngugogo Sibilo osekhulile. Kuthe singene ngaphansi kombheda umduli wahle wadilika wadilikela phezu kwawombheda. Mhlanhla nje kodwa kale malanga but hayi kube ngumonakalo omkhulu kakhulu hayi rofu ihle yadistroyeka wasala vele kungela lutho so asibe lo monakalo omkhulu kakhulu.
Usobhuku emasholomoshe mnumzana Lamondlovu uthi izilimo ebezilinywe ezivandeni zithathwa ngamanzi kulandela ukugcwala komfula onkaze.
Ubugcwele ukuthi uzuhambe egangeni lokuzingadi kwabomama kade bekwenzile kule mbhidanyana bethetha amanzi emthonjeni nje wathi umthonje wathi ungani uyachongolezela amanzi kuhambile imbhidi ihambile konke.
Isiphathamandla seGwanda Rhodes Council umnumzana Rangana Isipanda ubikele umsakazi weStudio 7 ukuthi kuba lo monakalo njalo esikolo seShake Primary lapho izindlu zokufundela ezisele zingelaphahla. Uthi bazancedisana labazali ukuze lezi zikolo zilungiswe zingakavulwa. Kusenjalo zisele zikhale zimathonsi zakhamizi kulandela ukuwa kwebhasi uGreen Horse ngomvulo emini emawaza eGwanda South. Libhasi wele emfuleni ngengokuchapha ebholorho ebeligcwele amanzi kulandela ukuna kwezulu kuleyo ndawo. Isikhulumeli samapholisi eMathabeng South u-Assistant Inspector Loveness Mangena ubeke ukuthi kufe umuntu oyedwa wanyamalala usane kulingozi. Izanuse zomuma omkhathi zihlezi zixwayisa uzulu ukuthi engalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Muve.
Gukama
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sihle Mfinda uManyathi ongumfundisi weGlory Embassy Worldwide, yena othi lanxa inkonzo yakhe ingathakazeleli ilanga leKhisimusi njengelanga lokuzalwa kukaJesu uyaxwayisa abenelisayo ukuthi besize abanye abaswelayo njalo beziphathe kuhle ngaleli khefu.
Uqala siyaphela ubona abantu begijima ngokuhluphuluzwa zimali behlukuluzwa yilokhu lalokhu ukudla. Kodwa-ke ma kufika leli khefu uzathola nje umuntu onke angathi uyagijigijima angathi kukhona okuncane abekuthola. Kutsho abanye bacatshangwa ngababo abaphetsheya ngithola kuyukuthi hhayi kuba khona nyana okuncane ezindlini kuyaphumuza abantu ingqondo. Singakhulumi-ke abadakwayo-ke yibo abangathi ngeyabo lapho-ke badakwa-ke kuze kuye kusa yikho futhi okulezi ngozi yiyo inkinga yakona. Ingozi ziningi kusuka kube kungathi lesikhathi lesi usathane laye uyajabula ukuthi uzavuna abantu belibele besajabulile. Yikho engikunanzelelayo ezigabeni sami.
Njengabe izinkonzo kukhona yini eliwenzayo ukuthi liphathise abantu abangabe bedinga usizo ngalesi sikhathi sekhisimusi?
Thina ke njengabantu bebandla siyakhangelisisa mpela ngelihlo haye lenyama kuphela lomoya. Sibuye lezwini lenkosi ukuthi liyakhuthaza thina ukuthi singakhohlwa izintandane, singakhohlwa ama-widows, singakhohlwa abahlukuluzekileyo, abagulayo, abakuma-prisons. Inoma nje ibandla selingathi selitshekile, selingathi selikhohlwa imandate yalo. Siyakhuthazana khonoku okulutshwane lawo endaweni yakho ukhangele abathe bahlukuluzeka kakhulu, ngoba kunjalo abanye babejabulile, bakhona abanye impela abangela ngitsho. Njalo siyakhuthazana ke khonapho ukuthi ilihlo likamfundisi kalikhangele abahlukuluzeke kakhulu esigabeni, izintandane zenezo xa zikhona eduze kwakho, ama-widows loba bakhona abagogekile obabonayo la ukuthi bahlukuluzekile, ngoba abanye bazabe bezintandane kodwa uthole belokuthola belababo ababakhangileyo phandle. Kube lama-widows uthole kuyukuthi hatshi sandla senkosi sikhona yabasesibhedlela, ibona behlukuluzeke kakhulu emoyeni, abanye kunje bejabula kube khona ukuthandazelwa, umuntu ethole ukududuzeka lokuphila emoyeni lasemzimbeni. Sikhuthazana mpela kakhulu ukuthi ilihlo lebandla kalingasuki ke ebantwini abahlukuluzekileyo, ukwenzela nathi sithole uNkulunkulu asenzele umusa njengebandla, ngoba ngempela ibandla okwamanje lingani lime eceleni kwemandate yalo. Abafundisi abaningi bayakhohlwa, njengoba ngitshile ukuthi kulokugijigijima ngezimali, isimo sethu sibi kakhulu, sibi singenele lasemasontweni. Esinye yiso sesimisa abafundisi nganxele, labo uyathola sebedinga izimali bengasayenzi okumele bekwenze ngendlela ababizelwe ngakhona. So in the midst of that siyazama ukuthi singabakhuhlwa abanjalo abahlukuluzekileyo, khonokhu lawe othe uNkulunkulu wakunika khona uthagethe bana labo abalutshwane, othe wabathagetha ubanikeze obanika khona obathinte ngothando. Ibandla lalo phakathi kwebandla ukhangela abahlukuluzekileyo, kunjalo ke senza kanjalo masemabandleni ethu. Hayi, ngiyabonga, ngiyabonga lithuba elinikezwe lona. Sale kahle.
Lowo ngunkosikazi Sihle Muzenda uManyathi, ongumfundisi wenkonzo yeGlory Embassy Worldwide. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Lo ngumsakazo weStudio 7, sisakaza singapha A Voice of America, sise Washington DC. Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba, namuhla sesesilobela lapha kulomfana obulawelwe isinuka. Sixoxa lo councilor kaward 29 kulendawo, ucouncilor Willard Moyo.
Ngizwa ngimadolo nzima ma ngikhuluma ngalolu daba. Abantu sebevuke ubhova, bayabulalana, bayagamulana, ama-media cases asemaningi kakhulu phakathi kwesigaba. Sokuze kudala ukuthi khona size sesabe ukuthi kathi kubangelwa kuyini khonokho. Ukuthi singathi kubangelwa kuyini baba Nyube, hayi ngabe ngikamba amanga. Engikubonayo yikuthi abatsha ikakhulu amajaha kabasaziphathi, abasahloniphi umhlaba, kabasayenzi okufanele bakwenze ngesikhathi besenza izinto zabo abazenzayo. Ikakhulu the contributing factor to this issue indaba yezidakamizwa. Izidakamizwa ka into ezidakayo imbanje utshwala wontshengu sokuze kusenze ukuthi abantu ke bayenze izinto ezingekho emthethweni bayenze udlame endaweni yokuthi bakhulumisane ngohlupho abantu benalo phakathi kwabo ngomlomo bekhulumisane bagijimele ezikhalini. Unfortunately, lo nyaka nje kodwa khonapha eDonsa ngeChapewa neMawulo kuhlungani iwat 29 yonke sengike ngabona izidumbu zisiba khona abantu bebulawa. Bebulawa nje mahlayana ilanga lichiswa umuntu abulawa qulu njengenkukhu ngamajaha wona alasakhulayo.
Ngenyanga bamomoyo singathi kufa abantu abangake esigabeni sakho?
Ngathi mina ngikhuluma nje lathesi nje akuna nyanga ezintathu kulo muntu ofileyo otshawe ngamajaha bambulala. Kathesi kathesi akuna nyanga futhi eyodwa phakathi kufe omunye umuntu futhi phetshiya ngalithapiwa egongodwa ngomunye umfana wamtshaya wambulala ngesipina. Isikhathi esiningi kathesi nekhefu lona leli ndibade sikuChristmas abanye bagwaziwe abanye baganyuliwe namagazi wodwa ikliniki amanesi sebethole nzima. Kufa abantu abaningi ngesikhathi esiningi khonapha esigabeni.
Sikhangela ababili laba elibaqhambileyo ababuleweyo bekuludabalwani.
Udaba olunye ngilo engiluzwileyo olwalo owafa eChapewa kwakubangwa indaba yesinuka. Isinuka, just imagine, eminye sinuka amabhora esinuka ukuthi amabhora esinuka xega abantu beze bebagongodane babulalane. Lo munye engikhuluma ngaye wokuqala wabulawa ngamajaha balwa nabanye abafana bathi sebehlule bahlangana lomuntu omdala ezihambela babhushisela kuye bafunga umsukula bamgecageca ngamabhemba bamqumaquma bambulala wayafela esibhedlela.
Abantu laba ababulala abanye ngabangaphi? Ngaba bavela kuleso sigaba na?
Bavela kuleso sigaba abantu esibaziyo babancuke. Abantu esibaziyo kube zimbulo esizaziyo kuthi le imbulo yakobani iyabulala. Imuli yakubani yabulala ngabantu esibaziyo abantwana abazalelwe emehlweni ethu sibakhangele.
Pho baya amapholisa wona athini? Bayabotshwa na?
Bayabotshwa abantu laba ngamapholisa kodwa sizafakazelana sonke ukuthi amapholisa okwabo yikubopha umuntu bamhambise ekhoti. Ukuhamba okusuka kuthatha indawo ekhoti ngale phambili amapholisa abengasekho kikho. Nami njengokansila yabe ngasekho kukho. Nawe njengomsakazi nube yabe ungasekho kukho. Abantu laba bahamba babotshwe sometimes izotwa sebephiwa ibheyili baphenduke emakhaya uzotwa kwanjaninjani omunye kubheyili khonapho waphinda abulala omunye umuntu. So amapholisa ayasebenza sibe umsebenzi omkhulu siyawancoma ngoba bababopha abantu laba bese kusesina laba ababalekayo abanye bayona omunye asavaleke ayesihlala kwenye indawo azophendula ngesikhathi sakhasifunayo kodwa-ke amapholisa hhayi ababopha laba bantu abahambise phambili.
Umnumzana Willard Moyo ngukhansila kaward 29 esilobela enkabazwe ebesixoxa laye ngodaba lomfana obulawalwe isinuka endaweni yakhe. Sihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Danger Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Nango umholi waleli qembu uMenzi Ngwenya yena odabuka eLupane.
Igama ngumezi isibongisa kungwenya ngokuzalwa ngizalwa kakhani endaweni yasesilwane ubongwenya. Umculo esihamba ngawo babiza ngeDanger Boys bawazi abantu abaningi. Kalise nje uhamba ngawo 2023 ngeqase kunokurekhoda njengoma kodwa ngizalithuthukisa ezalo nyaka enga-2024 ngizothi liphatheke zona.
Let's go.
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma zami zitholakala eza last year ezalonyaka, kodwa bengingakuqalisa ukuzithengisengisa nje ngendlela ezithengiswa khona ngabanye. Bengisaqalisa nje ukuzifakela nje abantu nge-WhatsApp, kodwa ngizifona ingoma zami ngiyakwanisa ukuthi undlande inbox yami ngiwufakele. Ngizaviza inamba zami la, inamba zona +36378 1229 114. Ngizaphinda futhi njalo +36378 1229 114. Igama ngumenzi isibongo sakongwenyala kuFacebook ngikhona futhi iyafana nje menzi ngwenye kazira.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Cela isupport enkulu kibo ngoba ngaphandle kwabo ngeke sibe yilutho. Le ndima esihamba ngayo inzima, dadathi sicele kubana nabe besiphamandla amakhulu ukuze nathi sikwazi ukuqhubekela phambili.
Ngeke sikanike sikhangele ebezihamba phambili. Kuyaqhubeka ukuxokozela kwezombusazwe kulabaphikisayo abathi kwephulwe ilungelo loluntu okumangalisayo lonyaka. IZulu ebelimelele ngabaningi esabelweni seMatabeleland South lidale umonakalo omkhulu endaweni ezijiyeneyo. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Abangelelisanga ukulalela uhlelo lethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.